Sikhulumile nje ukuthi iZimbabwean government ilodaba lawo lokuground yalwenze eMachapelaland okumele lulungiswe. So ngakho ke esikubonayo thina sibona kumele kwenzakale ukuthi kumele lulungiswe kuhle. Akumelanga bona betsho ukuthi bazayenza njani beze njani ngoba bona beyibo abakhangelela ukuthi bakwenza lokho. So kumele isigaba seMachapelaland kube yiso esihlangana sona sisodwa first lezinduna zazo labakhokheli bazo bezigaba beqale bekhulume. Konke belungise konke kubhalwe lamabizo wonke abantu abachabalalayo konke le property yadamejekayo nxa kusiba le ndlela okwenziwa ngazo ngesiko kube lesiko lakhona angithi sizwe lesizwe silesiko lathi ngayithi lapha silesiko so lelo siko kwakumelwanga leqiwe ngoba nxa kuyukuthi kwenziwa njalo kutho ukuthi kusadlalwa kukaqalisa
United Nations ithini ngodaba lo
inika ispace ukuthi abantu abaye babake ba-affectwa izinto ezinjalo bekhulume njengoba lakathe sitholile ispace sokuthi sikhulume besikhuluma nje kuhlanganiswa zonke izinto ezingabe zikhathaza eZimbabwe so lathi siyifakile iphi indaba yeMachapelaland ukuthi hayi silodubo lolu okusifu esesifisa ukuthi ngoba lezulu kalini kathe siliya kuna lithini kugcina inkakhaya ekangeni
nxa ukhangele ubona zani United Nations ingenzelani inhlanganiso yenu njalo labantu beMachapelaland modawo lokho ground lolu
hayi lokho khona konke kulama processes lami kunje ngingeke ngithi ukuthi kathe sibazayenza sobenze so angithi yonke into ihamba step by step njengokuba kathe sitholile ichance yokuthi sikhulume ngakho sesasuka lapha ke so kufanele lathi sisigoqe into emgqoka eqhakathekile kudlula yonke into ikuthi abantu bakithi sizigoqe singabi ingabantu abahambele emuva entweni yokuthi sisolve into yakithi kasisigoqeni singavumelana sithi siyahlana ilangeli nje sithi lungise udabo lonje umuntu ngomuntu kasukume umuntu owazi ukuthi into le yami affecta kasukume sisigoqe bese sikhuluma ke thina yithi esilamandla ukuba siqalise ukuthi i-redress yethu sifisa ukuthi ihambe kanje and then isizalandela ke ama processes lama protocols wonke akhona be it national, regional and international.
Kule siyabona phela abanye abantu badivela basuze bebalalele abantu ababuya bezekhuluma labo bafuna kulethwe phela bolaba babonayo pho kubanjwa njani khona
hayi bona babonayo angithi kuba le process angazi kumbe mhlawumbe abantu sebekhohle ukuthi nxa kuke kwaba lokonakala akungeke ukonakala kuphonga kusuka kuhambe ebandle ebandla abantu bona bebodwa bengakalungisi bese besuka sebezodwa ukuthi hayi thina njengemuli sithi lokhu lalokhu kwayenzakala so sifisa lokhu lalokhu amasiko futhi mbona mhlawumbe achiyana futhi ile Machapelaland noma isiko likhona lilodwa lokuthi singabantu abanjani but isile mhlobo eminingi eyabila amasiko achene lezintuna zabo so khonokho kuyiprocess akumelanga kweqiwe ungakhangela even eRwanda endlela eyaresolvwa ngayo kwaba lama community hearings kodwa ayisenzwa ngama local leaders ke khonapho ukuthi into yakhona iqalise ikhangelelwe khonapho esigabeni so okuqakathekileyo ukuthi abakhokheli abakhona kulama traditional leaders ayibovela abakhona abayinsika yesigaba seMachapelaland balomlando omkhulu kakhulu ukuthi bekhulume labantu babo bese kusiba lamanye nje ama inhlanganiso ama organizations labakhokheli ama local leaders this is the first step.